Isifundo 14. Iziphi izikolo ezingenwa ngamaphayona? Kusukela kudala ofakazi bakaJehova bebelokhu bethola imfundo evela kuNkulunkulu. Abazinikelayo ukuthi benze umsebenzi wokuchumayela ngombuso wokwesikhathi esigcweleyo bangena izikolo ezithile ezidakathekileyo ukuze bayifeze yonke imisebenzi yenkonzo yabo. Isikolo senkonzo samaphayona. Iphayona lesikhathi sonke lingena isikolo samalanga ayisithupha nxa selifikise umnyaka lisenza inkonzo yalo yesikhathi esigcweleyo. Isikolo lesi singenzelwa eholo lombuso eliseduze lalapho elihlala khona. Senzelwe ukunceda iphayona ukuthi lisondele eduze loJehova, lithuthuke ekwenzeni umsebenzi walo wokuchumayela, kanye lokuthi liqhubeke lisenza inkonzo yalo ngokuthembeka. Isikolo sabavangeli bombuso. Isikolo lesi sithatha izinyanga ezimbili njalo senzelwe ukuqeqesha amaphayona alesikhathi esenza inkonzo yawo. Kumele kube ngazinikele ukuchiya amakhaya awo ukuze ahambe loba ngaphi lapho kufuneka khona abamemezele. Esasemhlabeni uJesu Kristu wayengumvangeli omkhulu kulabo bonke. Yikho-ke amaphayona la amlingisela ngokuvuma ukuthunywa loba ngaphi, njengo-Isaya owathi, "Ngilapha thuma mina," Isaya 6:8. Ukusuka emakhaya abo kungatsho ukuthi sekumele batshintshe ukuphila kwabo, baphile bengalazinto eziningi-ningi. Bangabe bengawajayelanga amasiko endawo abayabe sebekuyo, kugoqela lo mumo womkhathi kanye lokudla kwakhona. Kungadingeka lokuthi bafunde olunye olimi. Isikolo lesi singenwa ngamaKristu achadileyo, abafowethu abangachadanga, kanye labodadewethu abangachadanga. Abasingenayo kumele babe leminyaka engu-23 kusiya kwengu-65. Sibanceda ukuthi babe lobuntu obuhle kakhulu obuza kwenza benze ngcono imisebenzi abazayiphiwa, lokuthi babe lobuciko obuzabanceda ukuthi basetshenziswe nguJehova kanye lenhlanganiso yakhe ezintweni ezitshiyeneyo. Isikole seBhayibhile seWatchtower saseGilead. NgesiHebheru ukuthi Gilead kusho ukuthi inqwaba yobufakazi. Kusukela isikole lesi sasungulwa ngo-1943, sekuthunywe abafundi abedlula i-8,000 ukuthi babe ngabanali ukuze bayefakaza emikhawulweni yomhlaba, njalo bayaphumelela. Imisebenzi 13:47. Ngokwesibonelo, ababevela isikole lesi bathi befika e-Peru, kwakungela mabandla kodwa khathesi asedlula i-1,000. Lapho abanali bethu befika eJapan, kwakulabofakazi abaphansi kwe-10, kodwa kathesi sekulabedlula i-200,000. Isikolo lesi saseGilead, esithatha izinyanga ezinhlanu, kuyabe kufundwa ilizwe likaNkulunkulu njalo lichwayisiswa sibili. Abangangena isikolo lesi ngamaphayona aqakathekileyo, abanali, abasemabhetheli, kumbe ababonisa abahambelayo, ukuze bayeqeqeshwa okuzwayo bese bencedisa ukuthi umsebenzi owenziwa emhlabeni wonke uhambe kuhle njalo uthuthuke. Imibuzo. Senzelweni isikolo senkonzo samaphayona? Isikolo sabavangeli bombuso senzelwe obani?